So we see card to send about VOA in the valley. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ola mugelani njabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama-recalls yayenzwa ngendlela engekho emthethweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba mhlaka 9 Mpalakazi yilo ilanga eliza kwenziwa ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awe-CCC axotshiswayo kuleli dale ngumnumzana Sengezo Chabangu.
Na bethula kempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuxotshisa izinto lezo. Kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo, intengo yakho ifine idlulela labo abathengayo.
Abakumsebenzi wezokulima bakhuthaza ukumiswa kwempi e-Israel le-Hamas ngoba isesatshelwa ukuba izaphazamisa ukusebenzelana kweZimbabwe lele-Israel emsebenzini wezokulima. Umbukiso wensuku ezimbili wabebhanga le-Stanbic wokusebenzelana labe-China abawenza minyaka yonke owezamabhizimusi owe-Stanbic China Day usungulwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenqume ukuba umhlaka 9 Mpalakazi yilo ilanga eliza kwenziwa ukhetho lokuthatha izikhundla zamalunga edale lephalamende awebandla Let Citizens Coalition for Change ezaxotshwayo kuleli dale. Kodwa abe-CCC bona bathi inyathelo elithethwe nguMnangagwa alikho emthethweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukulesi saziso esiphume kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette, umongameli Mnangagwa uhle wabeka ukuba ilanga likamhlaka 7 Lwezi kulapho okuzahlala idale lokubhalisa abafuna ukuncintisa kulolu khetho i-nomination court. Indawo ezakwenziwa ukhetho noma by-elections zibalisa iBinga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpopo Mamzilikazi, laseNketa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uhle wathi ibandla leli kalivumelani lokwethulwe ngumongameli ngoba ephambana lomthetho.
Mina njenge-CCC asivumelani le proclamation ephumileyo egazethweke ngumnangagwa ebiza ke ukubana kube le by-election. Okokuqala ke indaba ke yama-recalls yayenzwa ngendlela engekho emthethweni. The Speaker of Parliament acted in error. Akufanelanga ke kubela any member of parliament owavotelwayo okhitshwayo ngenxa yokubana dissenting party as per the constitution yeZimbabwe yiyo elelungelo yokurecola umuntu. I-CCC ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa ayila muntu omrecolileyo. Therefore yikho indaba yakhona isemadale ke High Court yeZimbabwe.
Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uveze ukuba umongameli Mnangagwa ulandela umthetho esithi ukuxotshwa kwamalunga e-CCC akulani lebandla lakhe.
ZANU-PF, we always relish and look forward to participating in democratic processes like elections, by-elections and so on. So we never enter elections to lose them. We're the mass party, we're the part of the people.
Ugodwa igqwetha elizimeleyo umnumzana Mpilo Dube uthi okwenziwa ngumongameli kusemthethweni lapho eParliamente kungasela amalunga kumele kube lokhetho esithi labo abafuna ukuphikisa lokhu bangaya emthethwandaba.
Umongameli ulandela umthetho ngenxa yokuthi singakhangela indaba leyi yama MPs awe-CCC. kwakumele uqale ukuchaca ukuthi incwadi le ivele kubani ukuthi hayi madoda thina sime kanje kanje kodwa ke kungasenani ukuphambaniseka kwezinto ukuthi khona maso kuyiwa emthethweni kuyiwa lapho isikhathi ilanga lokhetho selize lakhulunywa lakhankaswa kusho ukuthi lokuza yenza ukuthi iwudaba le-TCC lungane lezinto
ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-People's Unity of Zimbabwe umnumzana Herbert Chamuka uthi kusobala ukuba lokho kwenzakalayo yibuqili obusegcweleni be-ZANU-PF
bona imisebenzi ye-ZANU-PF yonke le imisebenzi yenza uThabang yokuxotsha ama-MPs e-TCC ayiyo msebenzi kaThabang leyi but leyi yimisebenzi iyenzwa iparty ye-ZANU-PF
lokho kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana bekezela gumbo
njengoba sibona ukuproclaima kuka president ama dates by election kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula separation of powers i-court uyayi undermine ngoba idaba maisesephambi kwama court kumele ukuthi president eqaleni i-court fake decision
ukolunye udaba olufanayo umeya wedolobho lemasingo uNkosazana Chantel Chiwara usenisiwe layo umsebenzi ngemva kokuba umphathintambo obona ngezamadolobho lobele idolobho leli ukuba uChiwara usechotshiwe laye ngozithi unginobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye owachothisa amalunga awe-CCC awedayele ephalamende senate lakumakhansili ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngimlozolo Zindlovu.
Uhlangothi lwezokulima eZimbabwe selukhuthaze ukuthi imise impi ephakathi kwele Israel leHamas esibulalise abantu abaningi. Uhlangothi loluthi impi le izaphazamisa ukusebenzelana phakathi kwalo le-Israel ebiphathisa ngemitshina yokulima lokuthelezelwa kanye lolwazi lwezokulima kukhangelwa kakhulu endaweni ezingani izulu eliningi. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ikhulume lomqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima eye-Agricultural Technical and Extension Services, Agritex, esabelweni seMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
I-Israel ingamanye amazwe alo lwazi olujulileyo kwezokulima kwezemitshina yokutelezela bekwenzeni nje imisebenzi etiyeneyeaia uhlelo lwe-Arihai nxa besiba sempini kuyaphazamisa imisebenzi yokuproduce izinto lezi kube sekusenza ukuthi okulutshwane khonokho kuyabe kukhona okwenziweyo intengo yakho igcine idulela labo abathengayo kanti-ke khona vele ukuxabana kwabantu kakukuhle kuyaphazamisa le nhlalakahle yabantu ngoba sonkeni kufuze sihlale singabantu nje abakhululekileyo ukuze sinikane kuhle imibono sifundisane kusiba lula pho-ke nxa kusiba bengabano iyamisa ibudlelwano lobu abantu sebekhangele ngezenzo kumbe kuphazamise le ukutholakala kwezinye izinto ngoba amanye amafektari alakho ukuthi abe sedililile kumbe indlela okuhamba khona izinto esiya kwabanye amazwe lathi sinje kuphazamiseka kuphinde kungasahambeli ngendlela esifika ngayo.
Njengohlangothi lwezokulima yiziphi izifundo ezingatholakala kulimpi?
Isiqokoqela esikufunda kwizimpilezi kungaba yona le kungaba ngeyerasiya le-Ukraine yikuthi asiliseni njengeZimbabwe ukuthi okweneliselayo ukuthi sizilimele kube kunengi sigcine njalo ekufakeni amafektari ayenza lezo zinto lapha kithi ukuze impilo zethu kakhulukazi zingabi ngezijekwa lusekelo oluvela kwamanye amazwe.
Sikhangela kakhulu i-Israel lapha ibiphathisa ngani uhlangothi lwezokulima eZimbabwe?
Kakhulukazi i-technology kuthelela Israel yindawo yomleyo ngabe yikho lapho abenza ukuceceshe okuningi bekhangele ukucubungula iy'ndlela zokusebenzisa amanzi ngendlela phezulu ukuze phela inzuzo namandla amabithwana nalawo ibe phezulu. Njalo siyaba namathuba okuhambisa abantu besiyafunda e-Israel ngendlela zokulima lokufuya ezijiyeneyo kanye lokufunda ngendlela ze-technology yonale yokuthelela. So ngakuphazamiseka ngale kusho ukuthi kwesinye isikhathi lezinye inhlelo ezinjengazona lezi zingagcina sezikhulu.
Lo ube ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezokulima Agricultural Technical and Extension Services Agritex esabeleni semathebeleleni North Mnumzana Dumisani Nyoni exoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lamuhla abebhanga leStandvik babe lombukiso abawenza minyaka yonke labeChina owezamabhizimusi oweStandvik China Day. Lumbukiso wenziwa ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabasomabhizimusi baseZimbabwe labeChina. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Elandisa phezu kokuqakatheka kwalolu suku, umqondisi weStandvik eZimbabwe, uMnumzana Solomon Nyanongo, uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukuqinisa ukusebenzelana kwabosomabhizimusi bamazwe omabili ukuze kungabi lokuqilana kwamacelela.
Most of these Zimbabwean companies they buy from China, and through networking we do have partners in China who are there to authenticate products which are being sourced from China to make sure that they get them at a good value and also the right quality.
Iningi lamakhampani lithenga impahla kwele China. Silabo esisebenzisana labo kwele China abayibo abakhangela isimo sempahla evela kwele China ukubona ukuthi bathola impahla elungileyo.
Kulaba amankampani amanengi aphatheka kulombukiso agoqela akumsebenzi wama-insurance. Unkosazana Samantha Sisasenkosi Ncube ongumcebisi kwezokuthatha ama-insurance ulandisa kabanzi ukuba busiza ngayiphi indlela ubudlelwano laba kwamanye amazwe afana leChina. Umqondisi obona ngenhlelo ezethulwa yinkampani yezindaba eyeDiplomat, uNkosazana Nomathemba Hlekisa Dube, uthi leli lithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili.
Sibuye ukuthi sihlangane lama different businesses abuye lapha ukuthi abekwazi ukuthi sikhona ukuthi nawo lama embassy abekufuna ukusebenza lapho bakwazi ukwenza lokho ngokubuya kithi sibanothile.
Okhokhela inhlanganiso yabosomabhizimusi eye Confederations of Zimbabwe Industries CZI uNkosikazi Sekai Kubarika ulandisa ngezifiso zenhlanganiso yakhe ekudlelaneni kwabo labosowabo abeChina.
This presents an opportunity for entrepreneurship, and it presents an opportunity for investment, it presents an opportunity for business partnership.
Lokhu kunikeza ithuba lokusungula amabhizimusi njalo kwezokusebenzisana kwezamabhizimusi.
Esinye isiphathamandla sebhanga le-Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, uMnumzana Honai Liu, uthi ukwanda kwamankampani elizwe lakhe eZimbabwe kuyisibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe womabili.
Sifisa njalo ukubona amakampani amaningi ethengiselana lawakwele China kwela kusasa.
Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kahulumende weZimbabwe ngobudlelwano leChina kwezamabhizimusi ibe liphutha njengoba umphathintambo wobudlelwano lamanye amazwe lezamabhizimusi uMnumzana Frederick Shaba ubengadobhi ucingo lukamakhalekhukhwini wakhe. Ubudlelwano beZimbabwe leChina buhlezi buqinile kusukela ngempi yenkululeko. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations Comtrade ethi ngomnyaka odluleyo umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili iZimbabwe ithenge impahla ebiza amadola eMelika edlula ibillion 1.1 billion kwele China yona yathenga impahla yebiza amadola edlula ingxenye yezigidi 583.6 million. Ele China livame ukuthenga igwayi lamatshe aligugu enjiwayo awegolide chrome lokunye kwele Zimbabwe. Usuku lwalonyaka olwe-Stamp Big China Day lunanzwa ngombukiso wensuku ezimbili oqale lamhlanje uphela kusasa phansi kwendikimba ethi Creating Sustainable Partnerships for Growth. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umama osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa, unkosazana Priska Dale, obelethe amawele abantwana abathathu ngompalakazi womnyaka ophelileyo, obethwele nzima ukondla abantwana laba, usetholise isipho soncedo lwezigqoko lokudla kwabantwana ngabesifazana abangamapholisa kanye labomama bomanyano kaDorcas abebandla lokholo eleSeventh Day Adventist Church. Gubiga uEzra Chisa Svanda.
Bebekula bekita mama bomanyano katoka benkoze sabata kanye amapolisa esifazana abenhlanganiso yeZimbabwe Republic Police Women's Network abanikeze unkosazana Priska Dale usizo lempahla lokudla. Umsokeli wesikhulumeli samapholisa kobulawayo njalo elilunga lenhlanganiso lesifazana asesipholiseni u-Assistant Inspector Nomalanga Msebele uchasisa okubafuqe ukuthi basize uMadale.
Sile nhlanganiso okuthiwa iZimbabwe Zetherapy Women's Network. I-network lokhu kusitho inhlanganiso yabomama sikhangela under international building and social responsibility. Kukhangela nje uZulu ukuthi abantu bahleli njani lokusizana. Sasesisizwa kumedia ukuthi uPriska Dale ubelethile abantwana abathathu. Okuqala kwangikhona uleminyaka emithathu khathesi sebusisiwe futhi ngabantwana abathathu. Sasesimzwela sazwelana naye njengabomama. Sasesingena ezikhwameni zethu saqoqaqoqa lokhu kuncane sikutholileyo sasizakale ekondleni laba bantu.
Unkosikazi Rowena Kumete wemele omama bakadoka unqoma kwenze ngabenhlanganiso yakhe lamapholisa.
Ngumlimi njengabomama ukuthi sithe bakithi umntwana nangu bakithi okhalayo lapha sile slogan esinye nxasikume ensini sesithi end it now. Kuthe nasubonile umhlelo thubolunje wena kumele ube ngofaka i-full stop ejitsheni lwakhe. Thina kuphela njengabomama bakadoka sithi vutha umlilo lapho kubonakale khona inidi sithi thithini sizokuthi sivale lapho kulani okudinga ukuthi kuvale khona.
Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadale labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo siyabonga. Abenhlanganiso yabesifazana abasesipholiseni kanye labomama bakadoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezithiyeneyo ukuthi bancede uMadale njalo yena ukhuthaza ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Uphiwe impahla lokudla ozamphathisa kwesikhathi eside uMadale labantu bakhe abangamankazana uSiyanda usimele okuhlelo siyabonga. Abenhlanganiso yabesifazana abasesipholiseni kanye labomama bakadoka banxusa abanye omama benhlanganiso ezithiyeneyo ukuthi bancede uMadale njalo yena ukhuthazwa ukuthi baqhubeke ngokwenzela hathi yena kuphela umusa onje kodwa kabeqelela kwabanye omama ababhekane lodubo olunje. Kunjalo nje ugatha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengozo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umsekeli kameya wakobulawayo ucouncilor Donaldson Mabuto uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista labhalwe ngu-town clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire ward kobulawayo. And abantu bakobulawayo abantu bempophoma ngabajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabane. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC wakhethwa kuhlanganiselwa labomama ngaphansi kwe-provincial remuneration unkosazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Qeda ukureceiva incwadi evela ecouncilini go clerk esithi angisanga ukansela owakobulawayo because of incwadi ebhalwe ngulozithena ngu-Secretary General of ACCC. It's a disappointing act by the Minister of Local Authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundileyo abahamba esikole abakwazi umthetho owelizwe, though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansela waleli bandla le-ACCC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-Provincial Recommendation ukwazana Sibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini silesimanga kakhulu ukuthi sesirikhola ade aseyo amalunga ephathi. Mina ngokwami lokho engiyi-ACCC angisukanga, ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council angizange ngike ngisuke lokho engikhona khona.
Ibandla le-ACCC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela koBulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Igama lami ngu-Ezra Chiza Sibandawe, Studio 7 koBulawayo.
Abe kansili yemaphandleni eWange Rural District babika ukuba sebelelwe ngeumthetho ozabasiza ukubuthanisa imali yokuqhuba inhlelo zentuthuko emangweni lo ngokuhlawulisa abamabhizimusi lezakhamizi imithelo. Umthetho lo ubikwa usezandleni zohlangothi lukahulumende ole-local government and public works ubona abasawuhlolisisa andubana upasiswe. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcwele.
Okumqoka ngalomthetho ozalawula ama-ward angamachumi amabili lesithupha 26 yikubamba ngamandla izakhamizi zemaphandleni eWange ukuba zikhokhe umthelo wamadola amahlanu emelika ngomnyaka emuntwini munye ngamunye ngemva kokunanzelela ukuba imizi eminingi sekuyiminyaka ingakhokhi imfanelo le. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo, isiphathamandla esibona ngezemali kule kansili, uthi bakubone kuqakathekile ukubuthanisa izakhamizi ukuba abazichazele ngalomthetho.
Ngomthetho kufanele wonke umuntu over 18 abhadale $5 yakhe. But abadala bayakhalaza, andawo umntathe ziyakhalaza nge-$5. Sitasiqaliseni i-homestead umuzi ngomuzi ngomuzi. But ngomthetho sathi hayi abadala mani sibahlisele unzima sithi $5 umuzi wonke.
UNkosikazi Junior Nelusi obona ngokubuthaniswa kwezimali lezi uveze ukuba ezinye iziqinti kazilahlupho lokukhokha imithelo esithi kuqakathekile ukuthi ikhansili ithole imali yokuqhuba imihlelo lokusebenzela kuhle izakhamizi. Uphe umzekeliso wokuthi ngabe bebelandela umthetho wokuhlawulwa kwemithelo, ngabe umhlangano lo ukuzabe uqhutshelwa esakhiweni hathi ngaphansi kwesihlahla.
Sikhiphe sonke i-$5, siyathola 12,500. Xa sesikhiphe 12,500, ikhansili lethi sidina ibethi rivasendi, lithi 50 ibhadala abantu abakhaya. Kambe singayehluleka ukuba lehoti, siyabanayo. So badala siyakhuthaza ukuthi asikhiphe namanye amawadi ayenza izinto ezinye ezinkulu ngemali zona lezi, umthelo wekhanda.
Kodwa izakhamizi zamukele lelinyathelo ngokukhonona okukhulu zisithi lomthelo uphezulu kakhulu njalo azenelisi nxa kukhangelwa ngesimo sendlala esisesiqintini lokusweleka kwamathuba emisebenzi yezandla engaziphathisa. UNkosikazi Miriam Ncube ongaphansi kwenduna uMvuthu uchasisa esakhe isizathu esenza engenelisi ukuhlawula lomthelo.
Siyakuswela sibili lapho esikuthengisela khona ngoba mina ngiyayiluka amacansi, ngiyalima engadini, ngiyaswela lapho engithengisela.
Lokhu kugcizelelwe ngumakhelwane wakhe uNkosikazi Ntombi yezwe moyo othi ukuswela imali yikho okwenza bebonakale angana bafuni ukulandela imithetho yesiqinti.
Ungazuyitholi sizugijimele kudlela akulalutho. Uyabuka ukufisa sikuthi angungaza kuyekela ukufisa into esigaba kodwa uyabufisa kodwa ngenxa yokuswela uswela ukuthi wenzenjani kunje abantwana babesezikolweni. Ngi-school fees kunzima kunzima ungahamba uthi afika mina kuyabe kungizimela kakhulu ukuthi yinswelo leziyana ngenxa yokuthi exactly imali ayikho eZimbabwe.
Imithelo le ihlawulwa kubosabhuku ibisidluliselwa enduneni isiyafika kukhansili kodwa usabhuku wekashetshethe umnumzana Victor Ndlovu uthi lakibo kayifiki ngesimo sobunzima bempilo.
Into ehluphe ebantwini bephakathi yabe kukhulu indlala
siya mali yini into nje ukugala ithi imali asiya isiyeke sibi kona uthe njalo awusephuka kasela forward.
Umnumzana Joshua Ncube ophethe ibhuku le BH36A uthi phezu kwenswelo abanye bekeliswa ukungaboni izithelo zalinhlanyelo.
Imali le into engatholakali but uzosekuthiwa ukuze sikwenzele lokhu yikuthi wena kuphume kuwe kuyaphumani sokuthiyana abanye abanye bangabelakho but bekhangelele ukuthi bangaze bafake ingxeka kubuyi futhi ngendlela okukhulunywa ngayo la.
Ngokutsho kwekhansili yeWange, eminye njalo imithetho esikhwezwe kugatsha lwentuthuko yezabelo ngeyokukhuthaza abamankampani abakumsebenzi yokwemba esiqintini lesi ukuba nawo akhiphe imithelo ezaphathisa enhlelweni zentuthuko. Eminye njalo izakhangela ngokulondolozwa kwezemvelo, ukujeziswa kwalabo abethula imithetho ezalawula ukuhamba kwezimota labatshayeli, ikakhulu abamagonyeti abavame ukupaka loba ngaphi kwendawo yomango. Imithetho le ikhangela lelwe ukuqala ukusebenza ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wodumo wepansula uHarrison Masuku odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Ayoba Tila Chizule size exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda.
Umbuka Masuku sekhathazile kwezomculo kule Victoria Falls. Bayamthanda amagama ikhona sizimbali yakhe ngamafitshane.
Ngazalelwa endaweni yase Victoria Falls ngomnyaka ka-1986. Ngomculi iqembu lami kuthiwa Ayoba Tila Chizule. Ukuthi Tila Chizule means uthi Tila Chizule libala lestonga. Ngesindebele siyabe sithi thela sigcwale.
Umculo wakhe bawuthakazelela abantu abaningi ikakhulu abahlali bepholosi. Bowuthiwani lomculo Ayoba?
Umculo wami kuthiwa yiPansula Music. Ulamadlelade ayi-7 oculayo lobhalayo nguHarrison Masuku.
Ayoba kukhona abanye abaculi abamenza wathanda ukucula umdumo lo.
Nangijabulela kakhulu ingoma zikaThaso ngisesemncane, so yinto eyayenza lami ukuthi ngikhawulise ukuhlabela. So abantu engihlabela labo music lo ePansula ngomunye othiwa nguRoni, abagidayo nguAngela loAvid lo Yoland ile babantu abakhitayo
boneiwe alila masika natikai patubone iwe alila masika natikana tuboneiwe alila masika natikana tuboneiwe alila masika natikai patuboneiwe alila masika natikai patuboneiwe alila masika natikana tuboneiwe alila masika natikana tuboneiwe.
Umculo Ayoba Tila Chizule uyatholakala kuma digital platforms la kubo Facebook
la ku YouTube Ayoba Tila Chizule, la ku WhatsApp siyakunika futhi siyabambeka enambeni zika 07 8 89 257 yizi namba lapho esibambeka khona. Ngiyabonga msakazi.
Sibonge laphana uEzra Chisa Spanda osipe uhlelo lwe Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngijabo kancube.